Na umta koko ke ukeni keni umama sekuthi
umama selele angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela bani njengoba benjilo kwamanye ama video mama ube ngubaba ube ngumama kimi imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani ngiyayibonga ngishiye ngisendaweni engcono kakhulu nomelele namuhla simfihlile laphana ngishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuzinqoba.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule degree lakho le-engineering kodwa ugogo ngumama akho ngiyawufundisa njani umsezingekho mntanam ngena lapha uthenzemagedi wafundisa
umama wangifundisa well ngingayithi yi-skill yokudinga imali well yi-business yokuthengisa kodwa yi-skill ngiyasithakazelela lesi skill achiye ngifundise sona abantu abaningi bayathola ukuphila kiso abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu ngiyambonga umama ngokungifundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silethi silokho engikuthi ngama-people skills you develop people skills at the same time kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu isikili esincedisayo empilweni.
Uzamkhumbula ngani mama?
Umama ngiyamthanda kakhulu ube beyintombi elolaka kakhulu kodwa ulakwa lakhe ngilibone kuluthando kimi. Ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngelokungizonda kumbe ukuthi amphathe kubi ibiyindlela yakhe yokumfundisa ngaleyo ndlela ngeyakhe indlela eyunithi kuye ngifundile and amboni kulolutho engafisa ukulitshintsha ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.